So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2024. Igama Muntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuluphutshisa. Otsheketsa abemba igolide eyisiza bakhala ngokugqilazwa ngabaqhatshi babo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi bathi akumangalisi ukuthi uhlelo lokwenza lumsebenzi olukhokhelwa izinduna solumisiwe ngoba uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuphutshisa lumsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule lolu hlelo ngoNtulikazi. Ngemva kwalokho kwakumele izinduna ziphume ziye kwenza imihlangano labantu ababulawelwa izihlobo igugurawundi kanye lalabo abahlukuluzwa ngamasotsha e-5 Brigade ngalesi sikhathi. Kodwa umkhokheli wezinduna uMnumzana Mthane Khumalo uthi uhulumende kakabaphi imali lezimota zokusebenzisa.
Sisamelele ukuthi sithole okokuhambisa izinduna ezemandebeleni zingusekhombisa lezinduna ezine 74 and kumelela induna ngayinye ngayinye ibe ngendlela yokuthi ihambe labantu abalitshumi nanye abantu abangu-14. So kuyafunakala-ke izimota njengoba ngishilo abantu bengu-74 ukuthi induna ngayinye ngayinye ibe le mota ezakwenelisa ukuthi ihlale wonke labo bantu bayo okuthiwa ngama-members amathembe epaneli yezinduna. Yikho kuphela okubambileyo, kodwa hhayi siyathemba bathembisa ukuthi balungiselela ukuthi kuzaqesa ingayisithi isikhathi, kodwa soze sibadinga abantu yakuthi ngase utholakele lokho sibatshele ukuthi siqalisa ngaliphi ilanga ngoba akusekho okunye nje wase wapresident wavula ukuthi hhayi uhlelo solungaqalisa ingayisithi isikhathi.
Ngakho seliba nje yi-transport kuphela.
Yi-transport kuphela.
Ugulo daba lwentatheli zindaba olwakelwa hlupha lwangana lucaci kuhla abanye besithi hayi intatheli zindaba kumelanga zibe semhlanganweni elizayenza labantu. Zona intatheli zindaba zisithi hayi ukuze uhlelo lolu lube ngolwamukelekayo kumele zibe khona emhlanganweni. Lagcina ngani?
Sigcine sihleli phansi labo abathatheli bezindaba laba. Kwazani kule ndlela esiphuma nayo ukuthi kuzasetshenzwa njani labo. Hhayi sebekwazi ukuthi sizaqhuba njani labo, kodwa hhayi indaba esayithethayo saphuma lecebo ukuthi sizaqhuba ngayo indlela labo.
Bazangena yini kuleyo mihlanga?
Hhayi bazangena, sithemba bazangena. Bazangena kodwa mhlawumbe indlela akhona abazangena ngayo yo enitsho ukuthi hayi sayiqoqa ukuthi bazangena ngayiphi indlela, kodwa hayi bazangena ngoba singazake siqhube phela uhlelo lolu lungazakali ukuthi luqalise njani kuya ngapi.
UMnumzane Mthane Khumalo ngumholi wezinduna esixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba uma izinduna zisithi kazela mota zokuhambisa ziqinisile. Yebo ye abantu sithi izinduna ziphiwe izimota ngumnangagwa kodwa uma izinduna ziphiwe izimota umnanga ukuthi ziyasebenza udaba lwegugura wondi ezenkabazwe lapho udaba lolu lungakaqali khona kumbeni ezemashonaland zona ziyabe ziphiweleni ngoba uma izinduna kuyikuthi is part of their benefit uhulumende lolu hlelo bekuzitela ubhadethele separate mbona ngazathi ayisizo zimota kuphela izinduna ezingakazitholi kudlula izimota akula bhajethi phela kuyinto lokhuyana kwalontshwa kodwa akula bhajethi yafakwaye yacacisa ukuthi hhayi udaba lolu sifaka imali engako ukuthi luqalise so ngicabanga ukuthi izinduna uma zisithi azinazimota zokusebenzisa ziqinisile ngoba akusoze kwathi imota zazo ezizinikelwe ukuthi zenze umsebenzi wazo wokuduna ezokuthiwa ziyelungisisa udaba lwegugura
ukuze udaba lolu luphumelele ukulungiswa kumele luphathwe njani
kuningi okudingakala ukuthi ngabe kuyaqondiswa esikutshelwayo ukuthi induna ziza kuyahlangana labalimalayo kodwa mbona ngazathi ngoku i-one aspect of it kodwa besifisa ukuthi ngabe siyeza ukuthi bona abalimazi abanye bazakhuluma nini ngoba into edingakalayo entweni leyo one kokuqala vele ukuthi uhulumende uzuthi eqala avume ukuthi kulomonakalo owenzakalayo ukhokhelwa nguye okwesibili liqiniso and iqiniso kaliphelelanga uma kuyikuthi kukhuluma laba abalinyalwayo esingakuthi ngolimi lwesilungu ngama-victims singekezwa owalimazayo uperpetrator yokuqakathekile ukuthi sizwe isayidi ka-victim sizwe isayidi ka-perpetrator okunye okudingakalayo okwenza into leyi ingaphuthi kahle akulalamthetho sasikhangelela ukuthi kube lo mthetho kube ne-time frame yokuthi into leyi yaqala ngesikhathi esingaka khangelela ukuthi ngesikhathi esingaka ibisiphuthile ma isiphuthile sikhangelela ukuthi impumela ezitholakeleyo ziyafikiswa njani ebantwini kodwa okwethusayo yokuthi uspeaker ebuziwe wathi yena impumela zizafikiswa ebantwini uma ukuthi umongameli uyajabula ngereport
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu izakhamizi zakombimba ePlumtree zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yempisi ezidla ngitsho lenkukhu sixoxele sinye sezakhamizi lezi umnumzana Moki Ncube ongumculi
indaba yempisi ayi isihluphile kakhulu la ene iyasimangaza ukuthi izimpisi imhlobo banzela lezi 5 o'clock nje 6 o'clock ntambama zithe ziqale nje kukhala kwalapho esidakeni emakhaya ziyabuya ziphanje zibayazithatha imbuzi zithatha le nkukhu angaze mboni impisi mina ezidlayo inkukhu hhayi sithele zima mpela senkomeni lapha hhayi nkomo ziyachuba zona ziyangenela ziyathi zami from nje ku-ward 10 leyafuya ye-ward 11 ngoba sibambeni yikho lapho esidlalela khona siswele mpela ukuthi kungayenzekalani
ababona ngezendle bathini
laba babona ngezendle siswele ukuthi singabathikelela njani angithi i-responsibility ka-council u-council nguye ofanele mpela asihambisele ama-reports pho into yakhona imile kangikwazi ukuthi u-council akafiki ebantwini laye uzikhangele mpela so ukuthi uthuli kuhamba njani ngoba nguye ofanele abonisane labe-national park le-campfire abazise pho uthuli akazi u-council kumbe akazi umsebenzi wakhe simangele kodwa khonapho ukuthi plani baningayenziwa
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi ukhansila walindawo umnumzana Sikhumbuzo Dube utshele iStudio 7 ukuthi usebikele abogatsha lwezendle ngalolu hlupho bathembisa ukuthi bazoza bazebulala lezimpisi isikhulumeli sogatsha lwezendle olwezimparks umnumzana Dinashe Farawo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile uhlelo lwabasakhulayo namuhla. Kuthiwa indoda idla izithukuthuku zayo, kepha abemba igolide ngokungekho emthethweni otsheketsha abasebenzela enhlangano lapho okuhlangana khona umfula uNsiza lomzingwane. Esigabeni seInsiza bathi ezabo izithukuthuku zidliwa ngabaqhathi babo ngoba babasebenzisa nzima, basuke bathathe igolide lonke bebahlawule okuyimadlana okungathengi lutho. Sixoxe lomunye wabasakhulayo okhonona ngalolu daba esingasoze simbethe ngegama.
Usipho lwethu esihlangana nalo uma sisebenza ekugcineni kulabantu abasisponsayo thina uma sisebenza. Wena labana abantu abasponsayo yibo abasikhathazayo ngoba uma sesifinalizile umsebenzi wethu sokumele sihole imali zethu ziphathwa yibo. So basuka basihlukumeze kakhulu sesibizelwa ama expense abe too much. Uma kuyukuthi uthenge impuphu i-50 kg, yena uma sesitshela yena ukuthi i-50 kg yakhe ibe yi-$50 kumbe ibe yi-$20, uyabe sethamze 2 ukuthi isiyi-40 user. Kutho ukuthi into azenzayo imasisebenza ziningi asinika zona ngoba kulamahola, kulokudla irashini, kulama petrol oyabe le-compressor yakhe, thina sisebenza ngazo lezane zinto. So uma lathi sibona lathi singokwetsha ngoba siyabe sivumelele ukuthi into enje madoda siyibhala phansi, sithenge uthenge idizili engaka siyibhala phansi, uthenge irashini le ngemali engaka siyabe sikwazi. Kodwa uma sesiqedile ukusebenza sesihlangana le mitshineni sesisebenzile sesithola ukuthi into zonke lezi uyabe sethe times 2. Sesuke lathi sihlukumezeke sesuke lenkulumo yokuthi singathini ngoba ikubona kwesinye isikhathi sisuka sibe lobudlwangudlwangu wokuthi sigcine sesisilwa yizindleko zethu eziyabe sesikhangele ukuthi sesidliwe njalo asisela lutho esilutholayo, yonke imali sithethwe nguyisponsa kodwa sisebenza nzima thina esingathi.
Ngamanye amazwi uthi abantu abaliqhajileyo bayalihuquluza bayalintshontshela.
Hayi vele ngempela bayasitshontshela ngoba nathi siyababe siroba sikhangele ngoba siyasingela ngenye ichansi esingayenza ngoba laba abantu sometimes babe lamapholisa phakathi besikwaza benjalo uthole ukuthi balamapholisa uma sebesinika izimali zethu sebesitshela ngezinto eziningi asakwazi ukuthi senze njani. Yikho sigcina sesikhuluma ngokuthi siyalwa kulwa kukhanda yikho kwenza sesicabanga ukuthi kuzalunga kati akusalungi lutho.
Ngobani kahle kahle abaqhathi benu, ungathi ngosomabhizimusi kumbe ngabezombusazwe?
Ama-sponsors lawa akukhethekile. Ama-sponsors angabe maybe ngosomabhizinisi thina siyabe singakwazi kuyukuthi mhlawumbe ngabo umuntu onemali eningi. So thina into esiyabe sikhangelele kubo yindlela abayenza ngayo kuphela sihlangana lokurojwa okunjengakhonokho.
Manje imuli yakho uyenelisa yini ukuyiselela?
Uyathola nabantwana abangu-5 kodwa ngiyazekile ukuwabhadalela isikhosizi. So andiyakodwa ingesihlangana bakhepha imali eningi awusakwanisa ukuthenga ahlanganyela.
Lo ngosakhulayo owemba igolide ngokungekho emthethweni eyinsiza esigabeni senhlangano. Kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze
usenzile.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Yebo, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla-ke mina Mthembu Sithembayo ngilobaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Inyanga enkulu
Baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Yeye, lamhlanje sikhuluma ngolunye udaba lapha kuthe umsika khona ngale embare msika. Lapho kuthe sokuthile khona kwakhanya ngazani kulomuntu okade egcine ukhakhayi lwendwangu. Lesithi lumlethela ibhizimusi. Kambe usitshele ngakhona ukuthi kambe imithi enje iyasebenza kumbe ayisebenzi wonke.
Ukhakhayi lwendwangu ngikwaziyo ukuthi imakhaya liyafakwa ezigodeni zesibaya. Sasukubona obaba bekwenza kwenze ukuthi inkomo zakho kaphe ziye khona zingaze zihlukana.
Ye, singathi kwakusebenza yini khonokho Ngwenya?
Kuyasebenza. Kusebenza nti kuyakusiza ukuthi umalungisele isibaya usilungise njani. Kodwa-ke lokho kwaphakathi edorobheni asikwaziyo ukuthi kuyakuqondeni, kodwa-ke engikwaziyo kusemakhaya.
Ye, kodwa singathi-ke khonokho ugagayi lwendwangu lokunye okuthize uzokuthiwa abantu bafake impondo zani zani kumbe ubulonge bani bani, kambe khona vele kuyasebenza yini? Akusitele ngokunye futhi okufana nalo khakhayo lwendwangu ongabe kusebenza kuyini?
Lokunye ngamafutha yokhuzele emvuku wensikazi nale funa ukuthi amathokazi abagade masinyane olwinkomo zidabuke masinyane bayazilinda ngamuva ukwenze ukuthi inkunzi nxa inuka ilande.
Kuvele babekusebenzisana kudala konke khonokho?
Kuzakala.
Sizokuthiwa-ke sibuyele futhi endwangweni lapha, sizokuthiwa-ke lo mchamo wendwangu kumbe ngithi umthambiso wendwangu la uyasebenza. Usebenzayo?
Umchamo wendwangu la uyasebenza. Uyasebenza kubobaba ukuthi bakhuthale kusiya ngenhlanganiso yezihlata yabomuntu ezifakile. Uyasebenza. Womama iyasebenza.
Kambe wona
ungazehlukani.
Ye, singathi khona indwangu umchomo wangkhona uyawuthola nga? Kanti uyatholakala?
Amo indwangu uyatholakala ezintabeni.
Utholakala njani?
Abeholi babizwa kuthiwa likhakela. Kuze bethi ikhakela babesitsho umchamo wendwangu.
Utholakala njani?
Yeah.
Uyawazi ukuthi utholakala njani? Kwenziwani ukuthi uthole?
Uyatholakala emakhaya bakhona abakwaziyo lapho otholakala khona. Ibaba ukuthengisa into ezinjengomkambo lapha.
Singathi abantu bayawusebenzisa sibili kusebenze khonokho?
Uyasebenza usebenze. Yikho okwakitho kwesintwini uyakhafulika ukade uteni ngoba sathani ngakusebenzi kodwa kuyasebenza.
Hayi, vala khonapho-ke Ngwenya ukhulume ngemithi yesintu inaleyo ehambelana lezinyamazana ukuthi kambe abantu bangakulondoloza njani.
Imithi yesintu izinyamazana ziyasebenza ekuhlanganiseni imithi, ziyasebenza ekuphiliseleni abantwana abagulayo abawela inkanda ukuthi inkanda ivuke. Ziyasebenza izinyamazana ngaphandle kwayo indwangu ayingeni lapho elokhuzeni ekwenza inkanda ngoba umntwana lo uzabalisela lewendwangu elisela. Ezinyamazana enkulu
yes, siyambonga kakhulu-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, inyanga enkulu kulangale-ke kobulawayo. Sibonga kakhulu Ngwenya, ungadelele kusasa baba.
Ngiyabonga.
Hayi, ye, sima lapha kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke oluvelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngesikhathi esidlulileyo sindawonye sakhangela ilizwi lokuvuselela umoya eTestamenteni Elitsha ngokuloba kukaLuka. Isahluko seshumi sayiqala le ndaba evesini amashumi amabili nanhlanu, Luke chapter 10 verse 25 sisiya ku-28. Kulabo abangatholanga ithuba lokuyizwa le ndaba ngizakuthi ngokuphangisa ngiyibale. Kufundeka kanje, sisuka verse 25. Bheka, kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi ngizakwenzani uba ngidle ifa lokuphila kuphakade na? Sokathi kuso, kulotshweni emthethweni ufunda kanjani? 27. Saphenda sathi wethana inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokhu uzakuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile enkathini edluleyo ubana lo muntu wayesazi ukuthi kumele enzeni uzajabulisa uNkulunkulu. Engithanda ukukhuluma ngakho yikuthi ilizwi leli elibhalwe lapha, amazwi akhulunywa isazi mthetho lesi siwathatha emthethweni kaMose, ngathi akhuluma ngothando, ngokuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Bakhona abantu abathanda ukuphila okungaphakade kodwa kumbe impilo enhle kumbe izinto ezijabulisa kodwa uNkulunkulu bengamazi. Okukhulu ukuthi lasekunotheni kumbe lakuyavina umthetho, langabe usezikhundleni, langabe kungaphi, into yokuqala kumele uthande inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungabi le nhliziyo ephambana lemilayo kaNkulunkulu. Into enhle ukuthi nxa usenza into ephambane loNkulunkulu kuyakutshela ngaphakathi, kuyakutshela ukuthi lokho osukwenza kayisisi, akusahambelani lokuthanda uNkulunkulu. Uchitha isikhathi sakho, inhliziyo yakho igcwele ububi lenzondo. Inhliziyo yakho nxa ingakhutshwa ibekwe laphana, abantu bangayibalekela ngokufuthelana langokuthukuthela langobudlova langobuqili langenkohlakalo olayo. Inhliziyo yakho vele ngayikho uNkulunkulu, umlomo ungakhuluma kuhlabele ezinkonzweni, ukhwele emapulpiti ushumayele, kodwa inhliziyo yakho kayikho ekumthandeni uNkulunkulu. Okuthanda ngenhliziyo yakho yonke uyakwazi. Abanye bathanda imali, bathanda izikhundla, bathanda ukuhlukumeza abanye, bandlulula abantu kwabakukhwelisayo. Angitsho ukuthi lokho kutheni ngithi uNkulunkulu kakuthandi khona lokho. Okokuqala, uthanda ukubana umthande nenhliziyo yakho yonke. Yebo siyona lapha lalapha, kodwa uNkulunkulu uyahlola abone inhloso zenhliziyo zethu. Uthi ngempela sibili siyamthanda, kumbe sesithanda amangala esihamba siwathole enhliziyweni zethu, lokuncitshana, lokukhangelela abanye phansi, lokusola ingabe yini eyenziwe ngabanye abantu. Abuyathi-ke lapha uyamthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke langamandla akho wonke, kanti wenakho amandla wachitha usenzani? Bakhona abantu abangababulali, bengabulali ukuchitheke igazi, kodwa amandla bachitha becikizela abanye abantu phansi, abanye baze bathethise loNkulunkulu uqobo lwakhe ngobana bethi bangamaprofesa lokhu lalokhu. Ayisikho lokho okufunekayo. Amandla ethu asisebenzeni siphilise izimuli zethu, siziphilise lathi ngamandla avela kuye uNkulunkulu. Ngoba nxa sithanda uNkulunkulu ngamandla ethu, sizamcela ukubana sinike amandla senze izinto eziqondileyo, singabi lamandla okwenza ububi phakathi kwabanye abantu. Ekugcineni ke sithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Akekho umuntu okwazizonda, yikho singazincwebi, yikho singazilimazi nxa siphilile emakhanda, ngobana siyazithanda thina. Uthi-ke lapha sithande labo makhelwane njengoba sizithanda thina. Yiko uJesu abe sesiphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Sikhulekele Baba, sicela ukuphila ovela ngakuwe, sikuthande ngenhliziyo, ngengqondo, langamandla ethu wonke, size sedlule siyethanda omakhelwane ukuze sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, useflathele umdlalo wokugijima wabangumfundisi uShepherd Gumede, yena owake waduma emdlalweni wabantu abakhubazekileyo wamapara athletics. Kubika uJoseph Njanji.
UGumede ulemendulo zegolide ezedlula amachumi amathathu azithole selokhu eqale ukuncintisa. Ungomunye wabadlali abakade bethenjiwe elizweni emdlalweni wabantu abakhubazekileyo, kodwa utshile lo mdlalo ngomnyaka 2019 ngoba esethole ubizo.
nane indaba esiqokoqile niyo i-main assignment emhlabeni lanti sokho vele sizakuva anyway so ilayo enqalifika usithule nje la ezulwini ukuthiwa you have served God so lana yi-main ngalesi esiyi-function isindaba isindaba enkulu kakhulu because I want to transform lives zabantu sithumayele abantu besindiswe abantu behambe ezulwini
ugumede uqale ukuphatheka emdlalweni wokugijima esafunda esikolo se-Siren Mission njalo uthe sele minyaka elithumi lesithupha waba yingxenye yeqembu le-Sparrows
esikolo ngaqala nje ukukanisa siba serious ngendaba yangkhona ngase ngiqala ukuhamba kuma national competitions ama youth games ama provincial ngo 2014 ngako national team kuma region 5 then 2015 ama all africa games then 2016 one or two ama competitions amanye yenye ese Germany ngama ukugijima ngo 2019
ukuyancintisa phethi yakho lwandle kwenze umfoko kagumedi afunde ukuneni mayelana lokuba ngumdlali wokugijima
traveling to different places uso ucabanga ngibele ngendlela eshiyene and indlela osuke uziphathe ngayo nje ngelife kuyambe kuhlukene because usubonile amanye abantu ukudevelopa of operator njani then in terms of ama-competitions ne-exposure kunye nale level ye-competition so the way o-approacha ngayo i-training yayo isishiye because you've competed with abanye abantu international so kuyabe sokuhlukene vele
ugumede ukuthi abasakhulayo abafisa ukuphatheka kwezemidlalo kumele bazi ukuba ukuzilolonga yikho kudala umehluko phakathi kokuphumelela lokwehluleka komuntu
Join the training because everything really in life demands preparation. Whether you gift in jan, there is need for preparation, there is need for umuntu as being said, so that at least when we feel in a panel, you are at your best performance. So the main thing, Muhamba, start doing your training, whether it's soccer, whether it's anything.
Ukufundisa abasakhulayo into ugumede ake wayenza kakhulu ngesikhathi esebenzela inhlanganiso ye-grassroots.
Abancane bona indlela kumele beziphathe ngayo. Of course, the grassroots. That's why fundisa nendaba zabo HIV ama life skills and through that yabo silwa ne impact ebantwaneni
ugumede ubencintisa kumjaho emfitshane egoqela we 100 200 kanye le 400 meters kathesi usengumfundisi webandla le Harvest House aphinde njalo abe kubhizimisi yamakha omzimba ngiyimele studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanjini
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uChenzimu Mkandla ozibiza ngoCheni K lapha uphethe isingo yakhe entsha
Nasanda kubingelela e-studio, ngiphinde ngibingelele nabalaleli e-studio 7 okhulumayo ngoCheni K ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree komadlambuzi esigodini sakomangubo emculweni ngokucula ngiqale last year ngo-2023 ngoJulay ngokunjalo ke bendilokhu ngisahamba ngicula nabanye ngihamba ngicula nabanye kulo nyaka 2024 ngisendicide ukuthi ngiqale ukucula ngedwa ikho ke nasengikhipha le single track ebizwa ngokuthi ngipostiwe
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo ngiwenza ngiseBotswana abangathanda ukuxhumana nami bengangithola kulezi number +26775413356 ikho lapho abangangithola khona and naku TikTok ngiyatholakala ku page ngiyatholakala igama elisebenza lapho nguCheni K ungathi Cheni K ngiyathola ku TikTok ngithole naku page ku Facebook
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
kubalandeli ngicela kakhulu isupport nothando nami ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ngijabulisa ngiphinde ngiduduza uma likhathazekile ngizolubonisa uthando konke lokho ngizokwenza ngengoma nami ngisasengumculi omusha osaqala cela ukukhushulwa cela isupport kakhulu kini balandeli ngiyabonga
Jenny K esigqibela uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.